Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum uMnumzana Harry Nel uthe lokhu kutsho ukuthi uNkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligquba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele uNkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azothonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwenza lokhu okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalincwadi yokuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe, sekumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Shabalala uthi lokhu kufanele kube yisifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ekuyezogange elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela AfriForum yavuselela la macala yenza ukuthi warrant of arrest ibe khona. Akabotshwe lo mama, kwenzeke kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana le nyathelo lokubopha uNkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-AfriForum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela abamhlophe amapulazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa mbona ngathi it's a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amapulazi. So basafuna ukuziphindisela leya nto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into yaphelele emoyeni le.
Kodwa uNkosazana Mesibundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla, ule power. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba etsho kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele, ajeze okumele ajeze.
UNkosikazi Mugabe ujaye uNkosazana Angels Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye ihotela eSandton eJohannesburg. Kumsukwane esanda kwedlula, uNkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kaMnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Nomelethu 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.